Ngiyabonga ehlelo lolu kubeka kuhle sibili ngoba sengibenyanga ezintathu lengesine ngokwe public policy kukhangelisa ukuthi abantu ama policies ayenziwayo bayavumelana lawo yini abantu baya involve yini bayangeniswa yini kumhlelo zangkhona nxa ilizwe lisithi kumbe abameli kumbe laba ba esithi ngama member of parliament abe parliament bephezulu ngale belungisa ama policies abo. So uhlelo lolu liyasitshengisa ukuthi kuqakathekile ukuthi uZulu abe phakathi kwalolu hlelo. UZulu abe nguye oqondisa ukuthi uhlelo lolu luhambe kanjani olwe policy making.
Lokhu ubona ingani kuyanceda yini kuyasebenziseka esimeni seZimbabwe?
Ye, kuyasebenziseka. Yikho kuqakathekile ukuthi abantu befunde okwenzakala kwamanye amazwe, bebona ukuthi abanye amazwe bakwenza kanjani ukuthi izinto zabo ziphumelele. Njengoba thina sizibiza sithi i-developing country, o-America ngamazwe athiwa ase-developed. So sifuna lathi ukufika ku-stage kumbe egwalweni abasebekulo in terms of izinto ze-public policy, izinto zabo ze-governance, ukuthi bona bahambisa njani kwezombuso welizwe labo kumbe kwezombuso kwama-community abo abaphila kuwo. So kuyancedisa ngoba uyathola ukuthi balama-policies abantu abasakhulayo, balama-policies labo abafazi. Ekwenzeni lawo ama-policies abakwenzi nje bephezulu le bengamalunga e-Congress kumbe abameli belizwe leli. UZulu wonke uyabuzwa kule ndlela ezenziwayo abathi mbe advocacy lama-consultative meetings abawenzayo. Bambe bexoxisana labantu ukuthi libona kanjani ukuthi singayenza uhlelo lolu, luzasinceda njani, kuza kunceda njani ukuthi uthuthuke wena lapho khona, wena ku-state okuzo eMinnesota, wena lapho khona la e-New York kuza kunceda njani. So lathi nxa sengibuyela le sesibuyela elizweni lethu abantu abe-Humphrey Fellowship lifika likhangele ukuthi iZimbabwe ime njani. So nxa selisenza ihlelo lezi zithiwa ngama-policies kumele likhangele libiza abantu abamele elibayenzela ama-policies libabuze labo nxa li-craft ama-policies enu. Njengokuthi nxa senza kwama abasakhulayo esingama-youth ama-meeting elabeliwayenza kumele kube labameli bama-youth that's in every province. Nxa lisenza kwabafazi kumele kube labameli babafazi abahlala emphakathini nalaba abafazi elibayenzela ama-policies.
Usukhangela indlela okufundwa ngayo khona ngapho lempahla ezisetshenziswayo esingathi ngama-resources, ungathi kuyakhanya yini umahluko leZimbabwe ukuthi impahla zakhona ziyatholakala, ukufunda kwakhona kwenza kube lula?
Hayi, kuyatshiyana sibili impela ngoba njengengakutsho laphana ukuthi leli lizwe selithuthukile kakhulu, thina sisasemuva kancane. Singatsho ngendaba ze-technology sisasemuva sibili kancane. So nxa lifundisa izinto lezi lifundiswa ngempahla eziphakemeyo, ama-resources akhona aphakeme kakhulu, awafani lawasekhaya esilawo ngale eZimbabwe. Kodwa iZimbabwe ichiyene leMelika, abantu beZimbabwe abakufunayo kuyachiyana lakho kancane lakho eMelika kancane nje sithi kancane. So ngalezo mpahla esilazo thina eZimbabwe ngibona ngani singakungafezeka okwenziwa lapha ngesilungu you customize, ukwenza ufanele indawo lapho osebenzela kuyo. Okwezimi ngeke sithathe izinto zeMelika sizihambise eZimbabwe. Kuthiyeni imvelaphi yethu, ama-cultures ethu athiyeni. So impahla esizisebenzisa ngapha ngeziphezulu kakhulu, ukufunda izinto ze-policy, ukufunda izinto ze-public administration, ukufunda about youths, ukufunda about women nje. But lathi impahla esilazo eZimbabwe zihambelana lokuthi uZulu wethu ufunani. Ngoba soze ngiye emakhaya mina ngisebenza ngokwamagagasi internet, umuntu umfazi osekhaya kumbe umyouth osekhaya phakathi kwesidikidiki senkaya ngeka kuzwisisa okunye kwakhona okwenziwa lapha. But ngingathathe ngifundiswa lapha ngikucubungule nguhambelane hayi mbonani kungathuthuka
sesikhangela impilo yemelika lapha kunjani nxa uzihambela nje phandle kuyini ongathi uyakubona okuhle okukhwabithekayo ngelizwe lemelika kumbe hayi
hayi kukhona kuhle emelika hayi kuhle kakhulu ilizwe lithuthukileyo mina engikuthakazelela kakhulu indlela zabo zokuthi uzulu akwanise ukuhamba lula isithi transport system yabo kulula kakhulu ukuthi usuke lapho siya ngapi ngemali encane phansi kakhulu ngoba kulezi timela zakhona ezigadwa wonke umuntu noma umuntu ovela osebenza ngapi nongasebenziyo uyenelisa ukuthi esebenzisi i-public transport abayithi public transport indlela zokuhamba nje usiya usuka kule indawo usiya kwenye indawo kulula sibili ngibona kukuhle ngiyakuthakazelela enye into engithakazelelayo lapha ukuthi umuntu lo muntu uyavunyelwa i-opinion yakhe wena nxa ule mbono yakho uyavunyelwa ukuyimisa imbono yakho ungavinjelwanga ngumuntu izinto ezithengiswa lapho okunye futhi ngasho ukuthi kuyathengeka intengo zakhona ziphansi ikakhulu ekudleni kuphansi sibili kuyaphileka engani angikuthakazeleli ngokwe-medical system zabo ingani ithe phezulu zempilakahle nje ngani kuyabiza ukudlula kwamanye amazwe lapha mina emvela khona e-Africa kodwa okunye nje hayi kuyabukeka and yeah
manje sesikhuluma ngokudla kuyatholakala yini okwejayeleyo ukuthi awukhanuki yini isithwala kumbe indlela imbida ephekwa ngayo ekhaya lokunye nje okuthiyetshiyeneyo
kukhona okufana lokwekhaya ngoba kulama-Somali kulama-East African lapha e-state le kuthiwa yi-Minnesota kukhanya ngama-early 90s kusekule mpi e-Somali abaningi bafikela lapha babaletha lapha belethwa as asylum seekers balapha so bakhona kulama-Kenyans kulama-Eritreans kulama-Somali so mna nxa ngithe ngikhanuka isithwala kumbe impuphu kuthenga impuphu ngihamba kuma-Somali shop ngiyethenga imbida balokwabo bayithi kale iyahambelana lechomoliya lekhovu esiyidla ekhaya so ukudla kwabo hayi kumnandi okunye okunye ngingathi ku-overprocessed kuchiyana yikho ukuthiyana kwakhona lokwekhaya kungani ukudla kwangikhona ku-too much ku-overprocessed akufanani lokwethu thina ezimbabwe sidla ukudla oku-natural okulokudla konke phakathi
kodwa endabeni zokuzilibazisa ke uyabathola yini abavela ezimbabwe kumbe kulula nje ukuxoxisana lomuntu ovela kwamanye amazwe lichitha isikhathi
ya lapha ngiyakuthakazelela kakhulu ngoba i-program le Hubert Humphrey Fellowship futhi ikhuthaza kakhulu ukuthi sixoxisane labanye abantu abavela kwamanye amazwe so abezimbabwe bakhona nyana balutshwane kodwa ku-state le sengabona ukuthi bakwamanye ama-state e-America lapha kulabantu abaningi abavela ezizweni ezishiyeneyo njengakungiyangatsho ukuthi balama-Somali kulama-Eritrean kulama-Indian ku-program yethu le thina esibuye ngayo kulabantu abavela emazweni ashiyeneyo and ngikuthola kulibazisa sibili ukukhuluma labanye abavela kwamanye amazwe ngiyakhanuka kwesinye isikhathi ekhaya but ngiyabonga i-technology ukuthi sayenelise ukukhuluma labantu abasekhaya.